Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-10 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ngakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injection ukwenza ukuthi ilizwe lethu engcenye lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umikhononi.
Ukuqhelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilabantu abaningi abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 okwenza kube nzima ukubanjwa igciwane le-coronavirus. Kodwa izethekeleli azivakathi ngobunengi.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla kwabasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100.
Ukwazela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isithwala ngibe kwazi ukuthi kunezinye imuli lazo ezibonda isitshwala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-lockdown kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Abanye bathi leli nyathelo lihle, kodwa abanye abafana lenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association bathi uhulumende kumele engeze inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngosuku, hathi ukuqhelisa isikhathi sokuqinisa swa kweziqondiso ezijonge ukwenqabela lomkhuhlane kuphela. Umnangagwa wazise izolo ukuthi iziqondiso lezi zizaqhubeka zikhona okwamanye njalo amaviki amabili. Uthe uthethe inyathelo leli ngoba inani labantu ababulawa yilomkhuhlane lilokhu liphezulu kakhulu lanxa nje labo abafunyanwa belegciwane le-coronavirus sebehlile. Umnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi njalo ahlatshwe ngobunengi ukuze kuqedwe leli gciwane. Wengeze wathi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka kuhle lanxa nje amajekiseni ebikwa esilela kwezinye indawo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Mdladlandiweni.
Sikhangele sonke ukuthi umkhuhlane lo-ke ungani uyathatha impilo eziningi. Ngokunjalo-ke kunganakwazi kuyethusanga ukuthi kwengezelelwa amalanga awe-lockdown leyi. Kodwa okumqoka kakhulu ukuthi kumele ukuthi abo uhulumende uyakhweza amasokisi futhi kakhulu abantu abaningi bahlatshwe, ngoba ukuvala ilizwe nje kungala hlelo ezigijimayo ezikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ijekiseni le kuyabengazekusize ngalutho. So sicabanga, mina ngicabanga ukuthi akuqini kakhulu emkhankasweni ukuthi abantu bayehlatshwe. Yikho engibona kuqakathekile ukuthi even nxa sokuvula ilizwe abantu bavulelwe, kodwa abaningi sebehlatshiwe.
Ukuvinjwa kwabantu ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho ungathi kuliphazamise njani njengabantu abazisebenzayo?
Yebo, kunobunzima ekuvaleni ukuthi abantu bangahambi besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Kuyabe kuhlukumeza amabhizinisi abantu abazisebenzayo. Kodwa umqoka futhi uvukankomo ukuthi abantu simele sizame indlela zokuthi siphile even kulobunzima bonobu. Sisebenzise banawo abahambisa impahla, ama-transporters basithwalele impahla, ngoba MP empeleni umkhuhlane lo bemetheka ngokuhamba kwabantu. Abantu bengaba lemizamo yokuthi sisebenze kodwa sibambisana senze ibulk purchasing kumbe ukuthenga ndawonye izinto singasabalali sonke sibuye sihlukaniselana izinto zethu sesivela zithenga bese thonga ngoyedwa kumbe ngalo utransport nje abavunyelwayo. Kungancedisa ukuthi umkhuhlane ume kumemetheka abantu baningi bengakahlatshwa. Kodwa umthandazo wethu ngokuthi xa sokuvula ilizwe abantu abaningi bese behlatshiwe njalo futhi ngiyakhuthaza lama bantu abalaleleyo manje ukuthi abantu abaphume bayehlatshwa ngoba yiyo kuphela into elengqondo engenza ukuthi sibe lomungcono ekutheni abantu abaningi bathathwele impilo ngokuhlanelo.
Kwezinye indawo sizwa kuthiwa ayasilela amajekiseni, uyathola mhlawumbe kuthiwa ayikho eyokuhlaba abantu eyakuqala kumbe uzwe kuthiwa eyesibili kayikho. Kuyini elikubonayo lini?
Siyayithola imbiko naleyo ikakhulu kwezindawo ezisemaphandleni la khona kumadolobheni bayatsho abantu ukuthi amajekiseni yayithola ingatholakali inye esibili osekubangela ukuthi abanye abantu bagcine sebedlulisa amalanga bengahlatshwanga amalanga abo sefikile. Into-ke engani yakhathaza kakhulu ngoba abanye abantu bagcina bengasayidingi ijekiseni igcine sebedefault umuntu gcine sesithi hayi yilento eziningi zokwenza ngizabe lo important thing ijekiseni. Yikho mina ngithe awenza ijekiseni ibe khona ngayithenga ibe khona kwenzela ukuthi abantu basizakale. Nxa ingekho kunje sibili abantu abaningi baza defaulter and asikwazi kwezempila kahle ukuthi nxa umuntu sethe weqhisa amalanga omlahlatshe ngawo kuba njani emzimbeni. Inqeyo ngaba ingozi futhi njalo ngoba sikatshelwa lutho ukuthi nxa usithe wayeqhisa iJackson le kwenzakalani. So yikho mina ngisithi akwenziwe ukuthi iJackson ibe khona abantu bahlatshwe itholakale ngoba yikho esikuthenjisiweyo ukuthi kumele sihlatshe amaJackson nala emabili.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngumkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa lomfundisi uSenis Banda isikhulumeli senye inhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. USibanda uthi lanxa besemukela ukuqheliswa kwelockdown kumele kukhankaselwe ukuhlatshwa kwabantu abaningi ukuze ilizwe livulwe ngokupheleleyo.
Siyananzelela ukuthi uhulumende ubekhangela inani labantu ababanjwe yiCOVID njalo labantu asebebhubhile ngenxa yeCOVID, njalo mbona ubekhangelele nani labantu abahambe bahlatshwa injection ukuthi lokhu liphansi. Mbona ngani ngxenye kho kungabe kubenze bacabanga ukuthi beqhubekele phambili ngamaviki la amabili silokhu singaphansi kwe-lockdown. Udubo soluzaba khona kodwa ukuthi i-industry yethu lokusebenza kwenotho ukuhamba kwabantu kwenzela ukuthi i-economy la ihambe. Mbona ngani kuza kuba nzima singabe lokhu siqhubekela phambili singaphansi kwe-lockdown. Njalo kunye siyananzelela ukuthi imkambo lezinye indawo ziyasebenza ngakho loba ikhona i-lockdown kodwa abantu babe lokhu bengena ezitolo bengena emkambo besenza izinto ezithize ezehlukeneyo ezingaqhubekisa phambili leli gciwane le-COVID. Ngakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injection ukwenzela ukuthi ilizwe lethu engxenye lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umikhononi kwavula-ke ukuthi abantu baphile impilo yabo ngendlela abakade vele bephila ngayo. Siyazi ukuthi kunzima ebantwini ukuthi beqhubekele phambili lokhu bengaphansi kwe-lockdown kodwa nxa laba abaphethe zempilakahle bebona ngani kuyinto engasinceda hhayi siyakwamukela. Kodwa mbona into esiqakathekileyo ukuthi ngaleso sikhathi singaphonguba le-lockdown kuphela kodwa kusetshenzwe ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi akusetshenzwe ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu bezivikela. Siyananzelela ukuthi ngenxa yendlela okube lezi zimfa khona silahlekelwa ngabantu abaningi izihlobo zethu. Abantu abaningi indaba le-COVID sebeyinanzelele sebetshona belama-mask bazama njalo ukuthi begeze izandla bebekhashana lakatshana. Siyabona ukuthi sokusiba baningi abantu asebekunanzelela ukudingakala kokuthi sivikele lo mkhuhlane.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19
bakhona yini abalokhu bekhonona ukuthi bayahamba baphenduke bangahlatshwanga?
Siyananzelela ukuthi lalabo abahlaba injection ngenxa ukuthi sebesiba baningi sebeyiswela abaningi abantu bayafika bezothwana ayayisekho, ngakho sekusiba liningi inani labantu abahamba besiyadinga ukuhlatshwa befica injection seziphelile. Ngakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ayedinga ezinye injection zibe ziningi.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senye inhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalichumi lasithoba munwe munye 19 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amahlanu 526 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,210 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 okulinani elithe xaxa. Lokhu sikudaba lwe-COVID-19 idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilenani eliphezulu elabantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okuthiwa ngabezempilakahle yi-herd immunity, okwenza bebe balutshwana abathelelana leli gciwane. Omunye wabaqala ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni nyakeni kuqala ubhubhane lwe-COVID-19 ngwedolobho leli. Sixoxe nesakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Gande, ngingathi mina ilizwe lonke nje liku level 4 e-lockdown edluliselwe phambili lamhlanje nje ngamanye amaviki amabili. Victoria Falls sibonga amapholisa lamanye ama departments abasebenza gadalala ukuthi bebone ukuthi abantu balandela ama protocols awe COVID-19 prevention. So kuliqiniso sibili ukuthi Victoria Falls njengedolobho we achieved into okuthiwa herd immunity, okutsho ukuthi sokuhlatshwe kumbe sokuvaccinetwe abantu abaneng abafika kulevel ebizwa kuthiwa herd community or herd immunity. Lokhu mbona kungenxa yokuthi ngesikhathi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ukuze bevikelwe kugcikwane le-coronavirus uhlelo lwasungulelwa e-Victoria Falls ngomongameli welizwe, and abantu bathathela uhlelo lolu phezulu basukumela phezulu bahamba bahlatshwa. Kodwa nxa sikhangela ama-numbers ama-tourists
khona umumo unjani khona ngapho e-Victoria Falls nxa sikhangele abavela kwamanye amazwe kumbe abavela endaweni ezishiyeneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi, baningi yini ababuya?
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela. I think lokhu kungenxa yokuthi siloke sikulevel 4 of i-lockdown abantu abaningi babanjwe ngama restrictions ona lawo ukuthi bekwanise ukutravela bezosivakashela. Sikhangelela ukuthi njengoba sesiphuma esikhathini somqando sesiya kusama, pose umkhuhlane lo ungayehla because sizwa kuthiwa wona uvame ukutholakala esikhathini esinengi nxa kuqanda kumbe endaweni esiqanda kakhulu.
Umnumzana Ephias Mambume yisakhamuzi sedolobho le-Victoria Falls ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edolobheni le-Victoria Falls. Sekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu i-100. Sixoxe lo Makhuphe saqala ngokumbuza ukuthi kuyini okuthethe indawo.
Njoba nje liwazi ukubana namhlanje bekulilanga elokucelebrate ama heroes ethu abakhulula ilizwe. Mina ngithe kungcono ukuthi ngihambe ngiyetshona labadala bethu esaqala labo inhlanganiso ama veteran ethu. Ngithi khona lokhu lami okuncane engilakho ngibahlephunele. Ukwenzela ukuthi lami nqa ngihlezi endlini ngibonde isitshwala ngibe kwazi ukuthi kulezinye imuli lazo ezibonda isitshwala. Bekuyikuhamba kuphela ngisiyaba ngokuhlala belokhe besekela inhlanganiso yabo ye-MDCT lokuthi bebelokhe besichasa besilaya njengabantu ababo. So yikho ngithe namhlanje kungcono ukuthi ngihambe ngiyebavakatshela ngiyetshona labo lami ngibahlephunele khona lokhu okuyimbijana engilakho.
Ungasitshela ngamafitshane imbali yabantu bonalaba obavakatsheleyo ukuthi badlale ndima bani ebandleni?
Abantu embavakatsheleni namhla ngamaqhawe impela. Ubaba uChimala oleminyaka engu-100 wayelisotsha ele-World War II. Ngifice nje kulezi ncwadi abambhalile zona zivele eBhilitali ngikhona ngale bembonga ngomsebenzi owayenzayo. Iphathi ithe isungulwa wase waba yimemba yephathi ngabadala kade besichasa kabakhuthi emhlanganweni. Kungathiwa kulo mhlangano owe-MDCT empophoma kawusoze uyekele ukubona ubaba uChimala. Sibuye kubaba u-Ephraim Ncube u-Alderman, yikho kuthiwa ngu-Alderman. Ube ngukhansela okweminyaka edlula i-10. Ngubaba esihlala silaye insuku zonke kabanyikinyeki kabajiki bahlala belokhe besupport iparty vele sebele ama positions amaningi njengoba ngiditshela nje ukuthi ubaba uNcube ube ngukhansela ube nguchairman futhi we district ngikhona ngani. Sibuye kubaba u7 uSibanda, kulamuntu ongakwazi ubaba u7 uSibanda. Baba u7 uSibanda ungumuntu vele sihlezi silaye kakhulu umhlangano u-executive eyangikhona ngale e-district ngabantu vele sisukile labo kudala. Sibuye umama uMamvundla, uMamvundla kakhuthi imhlangano ubuye ehamba labazukulu bakhe isikhathi sonke kabachi. So lawa yo ama veteran ethu ndoba nditshelile ubaba uChimala ule 100 years, ubaba uAlderman uNcube ule 82 years, ubaba u7 uSibanda ule 77 years, umama uMamvundla ule 74 years. Yo ama veteran esilawo ngabantu vele abahlezi besupport umhlanganiso kabanyikinyeki kabajiki. Yikho ngithe mina ngihambe ngiyetshona labo ngihlale labo sixoxisane besikhumbuzana ngezinto zakudala, siqala umhlangano ukuthi saqala njani, isibange sesihambile sindawonye sixoxa nje sijabula. Yikho akade sikwenza namhlanje.
UNkosazana Thokozani Khuphe ngumsekeli kamongameli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-Al Jazeera ubika ukuba amasotsha akwele Rwanda ebambisana lawe Mozambique enelise ukukhulula idolobho leMosimbao da Pereira ele Mozambique elalihluthunwe ngabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo. Inhlanganiso ye-Reuters ibika ukuba ukhetho lokudinga umongameli weleZambia ngolwesine luza kuba nzima phakathi kukamongameli Edgar Lungu lomphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema ngoba ababili laba balosekelo oluphosalo lingane. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela, ngiyabingelela ku-Studio 7, ngiyabingelela lonke basakazi, ngithi lenjani indawo lapho elikhona, nanenkosi ngaligcina liphephile livikelekile kulesi sifo. Wonke nje abantu besiNdebeleni bavikeleke kulesi sifo, uNkulunkulu asigcina sivikele. USathane angatholi indawo kithi, ngathi uNkulunkulu sengakulaba bathwalisa nzima impilo zabanye abantu ngalesi sifo, siphephe thina singamaNdebele. Maybe singakhululeka. Cela yena iNkosi sikhulule ngoba siphile nzima sigcwele emazweni sihlupheke sonke ngokufanayo siyafisa ukuyahlalela abantwana bethu emakhaya kodwa kuyehlula ngesandla somuntu ngifisa ukukhuluma ngalo mcimbi wemaqhawe hayi abenzi bona ngoba bathi bangamaqhawe kodwa ilizwe bakwazi ukuthi lalikhululwa njani siyafisa lathi ukuthi kuthiwe emandebeleni kugujwa lowo mcimbi ngoba amaqhawe amaningi avela ngapha emathebeleni ndangaze ngihlanganile isitori seshona elithi lona lakhulula ilizwe ma umhlangana le muntu ezikhulunywa ngamandebele behluphekile into uzobona ukuthi umuntu waluleke nzimeni ubona umuntu ekhuluma ngento ezinzima hayi ucabanga ukuthi inganekwane kuyibuza umuntu ethi indlela engadlula kiyo leyo hayi kunzima uzuzuzu yehlisa inyembezi ukuthi shwo hayi kunzima basishiya abazali basithiwa ugogo ukhokho hayi kunzima unkulunkulu ngiwaziyo sikubeka kuye sicele ukuthi asikhulule kube sisande sinzima kangaka hayi ngiyabonga 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 sizwe sakithi ngenkosi singasibona isikhulule
baba unkomo ake ngikubulise wena tholele silo kunze manxeba ngithi muhle umsebenzi owuphathayo kanti ngibulisa nalabo osebenza nabo ithi bambeni kanjalo siyanibongela mpela mina okhulumayo izinyane lesilo izinyane likandaba ezintha umcetshwa ngasetsholotsho emgangeni wakosiphepha kanti sikuyithina esiphethe leyandawo njalo enginakho lapha nanku baba unkomo ngicela ukuthi kuyavunyelwa mhlawumbe ukusolanyana lapha nalapha yami uyazi mangimamela laba bantu abasebenzisayo ekukhomenteni ezenzakala kwele Melika ezenziwa nguBiden kanjani kanjani uyazi ngithola ukuthi bonke laba bantu ukwenza kwabo ungathi ngabalandeli bakaBiden ngoba uthi nala lamnca emoshile bavele bemthulela isigqoko bavele bemshayela izandla bethi wenze kahle wenze lokhu nalokhu wenze lokhu nalokhu okanti akulona iqiniso lelo akulona iqiniso lelo ngoba weba lundoda ama election and amanye waweba vaya abantu abamsundu amanye waweba vaya khona lokho kuthiwa yicorona virus leyo okuyikubana ubeka izanga le corona uvele ngaka dopa ngashiti uBiden ile nto nje enginitshela yona ukumana limamele ngoba uTrump ubeka iphethe leyandawo umkhonomi ube ubambile okanti nangu lo Biden uvele yena isikhali sakhe esikhulu asebambelele kisho yile corona usewubani yena uBiden usefostela ukuthi abantu bahlabe akayeke lento usephazama usephazama shema ngiyabona
salibonani basakazi baka Studio 7 ngivingelele abalaleli bonke bomsakazo we Studio 7 umsakazo ositshela izindaba ezisithokozisayo ngazo zonke izinsuku ngithanda ukukhuluma mbijana umthwakazi siyakezwa abafowethu ma bekhuluma insuku ngensuku bakhuluma betshengisa ubandlululo olukhulu kakhulu ama-elections asesondele 2023 useseduzane umthwakazi akakasitsheli manifesto yakhe ukuthi iyini injongo yakhe kahle kahle but esikuzwayo ukuthi bakhuluma ngezobandlululo kakhulu bakhuluma ngokuthi divide ilizwe phakathi okuyinto esithi uma siyikhangela siyibone ingathatha phose iminyaka leminyaka ukuze ifezeke umthwakazi aluba obelibandla akade likhangelele ukukhulula umntuzi weZimbabwe bekumele afihle ubandlululo lwakhe kuqala angene ebantwini ekhuluma ngokuthanda wonke umuntu ekhuluma ngokubambanisa wonke umuntu kodwa injongo yakhe ifihlile kodwa lamhlanje ngendlela abenza ngayo kuyatshengisa kokuba akula lutho ngitsho lolulodwa abazaludobha ngiyala mina ngiyafunga ngithi umthwakazi akayikuthola loba yisithi eyodwa yabo kansela elizweni lonke jikelele ngoba abantu bayikhangele injongo yakhe kabayiboni abantu bayayihluzisisa kabayiboni abantu abasekela umthwakazi uma singathi thina abakhomentayo lapha ku Studio 7 acho indawo akiyo uzathola ukuthi abantu abakhuluma ngomthwakazi kakhulu ngabantu abangaphandle abantu abangashoze bavote futhi abantu abaye bekhuluma bengaphandle bengaboni isituation esezimbabwe thina esezimbabwe sesidiniwe sesikhathele ngeZANU-PF into esilwa layo iZANU-PF sikhangelele ukuthi wonke ama-oppositions singafake ilihlo lawo kuZANU-PF singabi nama-oppositions akhomba imino kwamanye ama-oppositions yikho okudala ukuthi thina esikhangeleyo sicine sesikhuluma sithi thina amanye ama-oppositions afandwa iZANU-PF ukuze adilize i-opposition elamandla kubulala iZANU-PF. iZANU-PF ihlakaniphe kakhulu singakhangela amanye ama-opposition siwabone sengathi alwa leZANU-PF kodwa wona indirect esilwa lamanye ama-oppositions ukuze ama-opposition la aphele amandla angakwanisi ukuchipha iZANU-PF. Ngiyabonga okhuluma ngumphayilethi Ndlovu ngisedorobheni laseVictoria Falls kwabakahe kanti ke okunye sikucelayo njalo ukuthi hawu iVictoria Falls lawo siyacela phela ukuthi kube le ntathele izindaba yeStudio 7 esingenelisa ukuthi masinezinhlupho ezithile esifisa ukuthi sikhulume direct sikhuluma le ntathele izindaba sibe kwazi ukuthi intathele izindaba yeStudio 7 sithola lapha yana kuzibanya banyana. Yebo siyajabula ukuthi kobulawayo siyasiza ukuthi bakhona omama khona ngale abamelayo iStudio 7. Siyacela lathi Victoria Falls intathele izindaba ibe khona zinenye izindaba esifisa ukuthi kukhulume kakhulu ngombuso kuba umbuso wesigabeni sakumvuto silabo acting chief zinenye izinto esifisa ukuthi sizikhulume ezisihlukumezayo kuleyana ndawo zizwakale elizweni lonke zifike ezindlebeni zabakhokheli zabaphambili ukwenzela ukuthi phela lathi sincediseke. So siyacela ukuthi ube lentathelo izindaba yeStudio 7 edolobheni leVictoria Falls. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika. Idolobho leFlorida liqhubeka lisiba lamanani aphezulu awabantu ababanjwa igciwane leCoronavirus kumbe ukubulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni lonke jikelele leMelika. Ngolesihlanu khona kube lenani lababanjwe leligciwane eliphezulu kakhulu obekungakaze kubonakale selokhu kwaqala izinga lesithathu laleligciwane. Kubanjwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lantathu 23,903 ngalanga linye langolwesihlanu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Ngombono wami msakazi ngibona ngathi kukhona ukuchaya amanzi ngegciwane leCoronavirus. Kukhona njalo futhi ukuchaya amanzi ngale mithi yamajekiseni lakuthiwa siwathathe abathi bona avikela lowo mkhuhlane. Singanenzelela umkhuhlane lo ungaka abalale kangako wethusa umhlaba wonke kwasoku lemifanekiso lapha kuma TV ngathi phecelezi amafilimu ayenziwe ngendlela izinto ezizakwenzakala ngayo ngendlela lo mkhuhlane ozabulala ngawo abantu. Kukanti ke xa sikhangela ngapha kwezemithi yona le yamajekiseni kulokuphikisana okuningi kakhulu. Kanti ke futhi leli gciwane kuthiwa liyatshintsha ngephecelezi ngathi ngesilungu it mutates litshintshe libe ngokunye kanti ke umuthi wona okulivikela yela kawuchinje kanti ngabe ngumuthi bani bona lo owelapha umkhuhlane okumbe ngithi igciwane elitshintshayo lijike libe ngokunye wona ungatshintshi. Ngibona ngathi abantu balezizathu ukuthi basole ngemithi msakazi.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abanengi bayahlatshwa?
Lo ngumbuzo onzima ukuphendula. Ngingathi kumnyama phambili kumnyama emuva asazi ukuthi kuyophelelaphi. Sesivuka silinde ukuthi sizwe ukuthi bathini namhlanje baza kuthini kusasa ungabe kuzakwenzana ngevikeli izayo. Kodwa kunzima ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngakhona kwenza kungabi lula ukuba ungayenza mhlawumbe lokungathi i-prediction ukuthi kusasa kungavuka kunjani kumbe mhlawumbe bangavuka besithini. Sikhulekela ukuthi ngabe liyaphela kodwa ke njengoba sibona ukuthi liyake lingathi liyasabalala ngathi kuyaphansi kubuye kuvuke futhi into sesivukile umkhuhlane usuhlasele futhi njalo. Ngakho ke akusathenjwa msakazi.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubexoxa leStudio 7 ecingweni sesabelweni seIndiana. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye izinhloko ebesilazo lamhlanje. Ukuqhelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo. Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.